umhlangano walamuhla ubungo ngezisebenzi abantu abazisebenzayo abasebenza kuward 1 esibiza sithi kuse CPD. Impumelelo yesurvey sinanzelela ukuthi abantu babe belokhu besithi akula ama vending bays, akula ama vending bays, ikanti akhona ama vending bays kodwa lapho abantu abafuna khona ukuthi besebenzile khona yikho okuyabe sokugcwele khona. Njengokuthi njengomzekeliso ama vending bays emalokishini akhona ungahamba kubo sokusile kodwa abantu bafuna ukubuya etown. Njalo iward 1 njenge-CPD angeke iyenelise ukuthwala uZulu wonke ngithi uBulawayo wonke. Thokoza ingakubeka njalo. Akula ama toilets angikhona ahlanzekanga okokuqala, akula ama stores engingakhuluma ngawo asecure ukuthi babeqeda bevalele izinto zabo abazithengisayo. Okusho ukuthi every day kule ndawo abathwala khona izinto ekuseni besiyafaka bethi bechayisa bethwale futhi imali laliya bebhadalayo. Then okunye esikunanzeleleyo kusurvey sithole ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi, because abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu imali ezizivela kubo South Africa. Kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu asekade sebebathuma ukuthi bebathengele izinto zabo. So ekuthumeni amarana lawo baba lamaloso ukuthi umuntu ethi ngithathele izinto akula way yokuthi umuntu ane-recover izinto zakhe because baye besenza izinto ezingekho emthethweni njengoba amabhoda bevali full. Njalo isurvey iyakhangela lento ye-vaccination ukuthi bekule vaccination program athi zenzakala okuthiwa yi-informal sector vaccination program. So abantu abaningi bavaccinatile sibili about 54%, kodwa abanye bade besethi bona ama-cues made kakhulu kutho ukuthi baluza i-business. Into ezinjengazana lezo nje.
Luhlelo olusaqhubeka yini njalo zaphathisa njani abantu abazisebenzayo?
Uhlelo lolu luyaqhubeka njalo asiliqalisanga kathesi, siliqalise ngonyaka odlulileyo ngo-December. Sahamba ku-ward 28 e-Cattle Park, saya ku-ward 20 eNkulumane, kathe sibe siku-ward 1 esiku-CPD. The next month sebe sesiya kwenye i-ward. Injongo yokuthi sikhangele ama-informal traders sicreate engathi i-relationship phakathi ubudlelwano phakathi bukamasipala lama informal traders. Kungabi into lena yakudala ukuthi bebeqwebhana umuntu othengisayo engabona umuntu yomasipala sengobalekayo, hhayi.